ama-Afrika nje ukudalwa kwethu sadalwa ngendlela ukuthi sikukhuluma okubi, sikukhuluma okubuhlungu ngalo sedlulo sefile. Ngokunye lakho kukhona okwenza ukuthi kuqheliswe amanga afana nalawa nxa umuntu njengobaba uMgabe eselele laphana.
Kodwa njengoba bekhuluma kuhle kakhulu njalo ngaye, kayisiyo mbali yakhe yini ezangena engwalweni yona leyo?
Hayi, izophelela emangcwabeni, iphelele emaralini, iphelele embuthwaneni enjengayona leyi umbuthano kade ukhona. Eqinisweni lamaqiniso, imbali kaMgabe ibhalwe emizimbeni yamaZimbabwe alamanxeba. Ibhale emafusini eZimbabwe lapho kulama mass graves khona okungcwatshwe khona abantu. Ibhalwe endlaleni yabantu baseZimbabwe lokudilikeni komnotho, lokudilikeni kombuso. Bebuhlungwini obukhona nxa ubheka ilizwe leZimbabwe, ukhangela imigwaqo, ukhangela izibhedlela, ukhangela izikolo. Yiyo imbali kaMgabe ebhaliweyo. Ibhalwe ekubuseni kukaMnangagwa, okokubulala abantu, kudubula ababhikishayo, abaprotestayo, yokuphikisa intando kaZulu. Yimbali yakhe kodwa. Akulamanga, akulanganekwane ezayitshintsha leyo mbali, ngoba isemzimbeni nasemoyeni yabantu baseZimbabwe.
Umndeni wakhe uthi uzabekwa eHeroes Acre ngemva kwenyanga. Uthini ngalokho?
Okwenzakalayo baba ukuthi kulezi nkulumo ezenziwayo emsamo, kulamajoyi afungelanayo lezifungo ezabotshwayo ngesikhathi uMgabe ethathelwa umbuso ngodlame ngumnankagwa lamabutho labuthiwenga labomnumzane uValerius Bhaca. Okwakumele kwenziwe ngemva kokumhluphulela umbuso, kwakumele kube lenkulumo. Abantu abahlakaniphileyo benza njalo. Ngabe thatha umbuso loba bewuthethe ngodlamo, bayenza ama-amnesty, benze lenkulumo, banikeza ama-guarantee lenkuthazo yokuthi hayi silithathele kodwa soze silibulale, lizahlala kahle ilizwe lani ngeleni, sizosebenza lani kumbe siphile lani. Ngobuthutha, ubufitshane bomqondo lobuncane benhliziyo obabuNankagwa bagijimela intambo zombuso, bathatha izihlalo, bakhohlwa inkulumo enkulu okwakumele yenziwe.